I think yena nguye wa deploy abantu ukuthi beyedubula ngoba akasoze vike into enjengayo naleni clear umuntu lwana waye ema silawo ama video waye ema lati singama former soldiers waye ema wazwachaywa ngomunye wakhe ukuthi angadubula straight umuntu kumbe wayemchayela khona ukuthi uyaphuza kumbe wayemchayelani asoze sibe kwazi ngoba na kodwa ke ama videos lawo lokhana ke akakusoze ukusincede ngalutho okukhulunywa yilaba abantu ngoba na lakho i-commission ukuziyebiza isela ukuthi lona isela lizikhulule amapolice ayedeployiwe bamele bezidefend bekhuluma amanga amasotha ayedeploya bahamba bayadubula kodwa bedeployiwe ngubani so lokuthi bethone besiwestela isikhathi lapho besithi bona hayi ngama businessmen lokhana into esingayifuniyo lokho ze besidobhe ebusuku besikhathi bani asifuni into ezingazani kaziqedakali kuza senza khona lokhana kusasa singakuye kuvumela lokho bagcina besithi bona abantu begugraund babula ukuthi khona vele bona babedubulana kodwa bama distant hayi lompopo kathi sibona bethi bona hayi ngama businessmen asobantwana thina bachaya ikhulu lapha bathi bona hayi babezisomela yisoft coup babe kupha ama criminals around umgaba sasithulela so bangabe lokho besihlokoza ngeminwe yabo le bezibona ngazani singabantu abangabantwana we are also soldiers
sizwa kuthiwa bayacabangela ukubana umnumzana Nelson Chamisa engabotshwa phezu kodaba lona lolu kuyafana lesakubona kuminyaka edluleyo okwakubotshwa kona inkokheli yamabandla aphikisayo
into le yenzakala ukuthi khona uChamisa ngabotshwa le omzuri wabazwelani badlula kukho lokho undaba ningisitholi badlula kukho lokho onkomo badlula kukho lokho odaba engwaba nalabo abakhona badlula kukho lokho lathi sinjenje mina okhulumayo ngadlula khona ngoba lami ngakutsho ngahlala e-stocks camp so nqa bembopha nje babembopha nje ukuthi bemrecruitisa ngale bemnika i-degree e-politics njalo ebotshwa ebotshelwani ukuthi wenzeni uChamisa lokho abangambopha ngakho ukuthi khona ngento leyi eyamabutho yena leyi mhlaka 1 August uChamisa kwakuzamenza ukuthi eboshwe kuyini eyabe botshela ukuthi wenzeni